sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi.
Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside, kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebehluleka ukuthi bathathe imithaqana yabo kalula.
Amagama amalunga abeZANU-PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi i-council wanodihep kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezithiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi ama-permit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi sama-permit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende weZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Emsakazi, abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni, kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaseridi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile emini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke aseSouth Africa in terms of ama province be luma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani, kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani. Bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela ku-ambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu, kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya lokuintegrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona bazaphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Ngendlela esesibezwe bexoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoxelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha iqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni South Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi nanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le border entry e customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa yokuthi uphelelwe ipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa kule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kanengi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyisele kubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu aba bona ukuthi bazoyihlule ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemtshaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama benefits abo in terms of returning citizen or adele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye asifisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emaboda sebesehluleka ukuthi bathathe imishaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge ukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa izithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi useyi-returnile aphinde aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mayimbayi akukho that easy. Ngoba integration include ukuthi kunje nje mawulabantwana ade befunda lapha bazofakwa njani izikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe engazazi ukuthi uzohlala ngapi. Kanti siyayibuza lathi uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke labade becontributor kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani? Ngoba kukhona phela nokuthi labo bakhangela ngelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngapi, into zonke lezo zifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumeni, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumeni bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe, eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwizokhetho amagama amalunga abebandla leZANU-PF asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa ukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni. Abancintisa okwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo weKiyona TV umnumzana Qhubani Moyo. Kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa. Kulezigaba zedale lePhalamende ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakhansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenetha ezingamachumi ayisithupha i60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kumaprovinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla leCCC lona lithi lizachaya inja lifihla umphini. Kuthulizwi sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancutshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ngokubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kuqilibezela. Olwamanje nje lonelo luzayo soluse lwaqala ukuqilibezelwa ngalokho esikubonayo abantu balelwa ukuthi bakhankase ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye esikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukuqilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwamanye amawards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba seMandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayifika bafinyelele bayoregister ukuvota, kumele bagade imishobo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Freedom Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili. Okuningi asikuzweni kuntathweli izindaba yeStudio 7 ubathabile masuku ekobulawayo.
Amanye amalokitshi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo ikhansile yakobulawayo ikhiphe umbiko othi amalokitshi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama-industry kubangelwa ikuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo umgcinisikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Miye siyakuzwisisa izwesa is affecting every business sector ukhokheli ikakhulu obuyabe bukhangelenana nale department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu sasingahlala sikhuluma sithi council we're not happy. kanye ngani silwa le council.
Umsekeli kasodolobho uCouncilor Mlandu Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizala zakobulawayo sesizabuyela futhi kulokhana sike sahluse sekwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo emikhuhlane yohudo leke yabakhona wakithi. Amagetsi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo ngoba hayi kunzima amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke.
Unkosikazi Sukoluhle Mathuthu omunye wezakhamizi uthi ikhansili kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama-generators kodwa akufakwe amasola ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, inyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, ilowa ncema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, umzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, i-aphancema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi imchabeze phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu itruck obemiswe emngceleni weBeitbridge, yena wafohla ngenkani waxotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze le-Renco mine wasecela enyaweni engabazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite liludaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eyeZEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olweBlitz izolo iyala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani ngumlaleli kaStudio 7, silohlupho iproblem ekhona ngiyomntwana upa okwanise ukweqa ihigh jump kuma under 17 eCholocho district, wakhompitha kuprovince wathatha igold medal sokumele edlulele phambili kunational sokuzwakala ukuthi kaqualify kasahambi ngezizathu ezingacacile. Sicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe kwala umntwana lo usesamawuru secondary school eCholocho, ibizo lakhe kelinguNhlanhla yonke give more moyo. Uyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChino Timbe Victoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education kuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompitha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Linjani Studio 7 abalaleli? Ndiye empower abulungolunye ukhetho lwamanye amazwe uzulu uhawukele kanti olwethu ilohlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu ma ufuna nama-judges akhona nawezanu. Manje lamabangathi bayathanda njalo ama-results abasinikezi. Sekahle basiphiliza njani labantu laba?
Why is this pretty thing can be busily with mafia? Eh? But the Roma Tanda born, I interest Vuma born, and the Interbus Funayo. Imagine what Funa Amaras are around my grandfather, my Jamaras are Pumazin. Acha, acha, pega, pega, Nezekia, what is Zekio Kiran is a new toy, and he amad with that bunker. Ah, man, I was a gentleman. Who's how you look at your mamas, keen and smart, king. All to a little pukop. Kama rezata apumi, ama namba bendare, ama namba too much. Ah, yeye manda, uskatele, uskatele, uskatele yeye manda. Wabona yokuubutuung, zokuzoele. Mwawan, skukela, skukela, zoge skambe trati, nzamu ya funi maale mazoe, naka chala, asimkin. No man, uskatele yeye wamanda, wabaya bestole lavandu. Uskatele siri asokuzoele, loka basi zako.
Ivuganja, ngezindawo, ngezindawo, balaleli be studio 7. Ivuswa unshanja ma Sebutuani Francis Town. Ikutaza bonke abantu beze Mbapwe bonke abantu bakithi elupane esigabeni semalunku laphana ukuthi kabaye register ukuvota. Insuku sezisondele, sezisondele insuku zokuthi siyevota. Ngicela ukuthi abantu behambe beyiregister bonke ngobunengi. Ibe sembingela umama uNanhlanhla khona phana emalunku, lomali umama uPaul Ngwenya Samthulisi, lo Ndevula laphana, lo Nkomo RJ, lo Nkosikazi wakho Priscilla, ngingelele lo mzamo uJabulani, lo Mosco, lo mdala uNgwenya kumajoyibana laphana, labako babazala laphana kona Mdumisi, ngithi linjani kona ngapho, insuku sezisondele, likhuthazela nabanye, imuso bhweni olapha eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu, ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi, amen.
Ah, siyayibona into eyenzakala elizweni lakithi, kodwa ke ngeqiniso obalimi, asizameni ukukhuphula amasokisi ngamandla. Masingazama nje ukuthi silwisane lezano PF ngempela ngoba thina eqinisweni sijojo lezano PF. Hayi iqiniso lokumele azikufihle, kumele sikhulume kucace impela ukuthi izano PF yi esitshontshelayo. Ngoba ma ingabe isiba lamandla ukuthi ithengise inkomo zabantu izibiza ngestray every day. Inkomo lezo zibuya kuphi lezo nto? Ngibona zibhale emaphepheni kuphela kodwa ukuthi zibuya kuphi. Ngoba istray ngeke istray zifike 5 isitshontshwa every day. Leyo mali yakuphi istray? Kodwa masingasakhuphula kama sokisi impela abalimi. Ah, sizoba ngabayana. Sizoba ngaba. Yabona into kumele siyenze. Isela imali ngabanja lichaywe lingaveza nje umuntu wezana uPF otshontsha naye. Leyo nto elayithi inkomo zethu imota kumbe irholi. Akuchishwe lokuya. Hayi ngoba madoda sithwele nzima. Hayi ziyahlupheka sithwele nzima kakhulu. Le nto yenzekala ekhaya is out of order. Ngendlela okwenzakala ngakhona. Angicabangi ukuthi ukhona ongakuvuma lokho. Ma singasazibambelanga thina sizokhala. Ngoba la ngamasela wezana uPF la. Amasela madoda asizameni impela silwiseni impela ngamandla wonke iqiniso lihle. Ah, silwiseni impela silwiseni asilwiseni impela kumele indawo yonke bebeyazi ukuthi hayi sikhathele ngikulabo abantu labo.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 ngithanda ngokusinika indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezinhle. Mina ngithanda ukuphambana la bantu laba bezani. Abantu abezani sebesitshela amanga sesikhathele ngamanga. Ngithanda ukuthi ngitshele laba bafana basesebatha laba youth inkonisa ku-youth kakhulu. Asambeni ngobuningi bethu, asambeni bantwa bethu, sihambeni siye register sifone sikhiphe lesi silokazana sezalo PF. Bantwa bethu lithwele nzima kuleli lizwe leli ngoba lina ukukholisa kwakuleli lizwe leli azange likubone. Thina sibadala sinje so sikubone kade likukhona. Yebo sasincindezela lapha laphana kodwa umbuso wawungenje wawunjengokamgabe lalo umuntu osekhona kathi mina ngakho ngoba umntu nenyoka yinyoka ngoba kathi sinyangena kuma platforms amaningi lapha kule phindula kula majaha amabili amathathu asesitretena lapha nxa singathi siyaphendula into ethile bona kabafuni bathi siyalandelwa ekwathini ithini yikho esingakufuniyo phambili ngochamisa votelani uchamisa mina nginje so ngikhona lapha kodwa faka emastendini mina ngifuna ukuvotela i-CCC yona ngokwazi phambili ngochamisa.
Sabonani, hayi siyabingelela kakhulu, siyabingelela kakhulu.
Studio 7, ngizakuthanda ukubingelela abasakazi be-Studio 7, abalaleli be-Studio 7. Ngizacela ukubuyela emuva mbijana lapha kulalo baba lo okhulumelayo ngolwesine ekuseni la. Kanti lo abantu be-CCC, ma yena umdala lo ezathi abantu be-MRP, kutsho ukuthi abalasikolo kahle. Abantu be-MRP bakhampeyina ku-Studio 7, abantu be-MRP ngobuningi babo bagcwele emazweni. emazweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Antili nalini abantu betriplusulina, kahle kahle ngithi wena wona mdala ongazi ukukhuluma, lidlala amashoneni lalayo, futhi lidla khona emashoneni, nabantu lihambisana lezanu p f, elidla kuzanu p f. Uzifundise ukukhuluma wona baba, sithukanda emsakazweni.
Hey, linjani, linjani emsakazweni we-Studio 7, linjani lonke. Esile nkinga lapha isikhalazo. News asazitholi kahle, sometimes yasithunyelwa, sometimes asithunyelwa, so angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle, sesizithola once maybe a month or so. So please celani dathi lisithumele i-news kadeli sibekwazi ukuthi simi nga. Ngiyabonga ngudumo lo buya eFlapus okwamanje ngisehawuteni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umnotho welemelika uthiwa uyathuthuka, lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale, lanxa singayisiso lesana esifanale seZimbabwe kumbe amanye amazwe amaningi-ningi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina, iAmerika yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube yilokho okungathi ye hayi into sezinzima sokuhlupha. Hayi, into zikhwelile ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba ze yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa uhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Ye, konke lokho kube lokho zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengomanjilo eze-COVID-19, kusimo se-COVID-19, izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi, kukhanya kube lokukhuphuka kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele engiyaziyo engaba nokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu ye into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba le ndlela okuzabamba ngazo umnotho welizwe.
Lo-ke ngumnumzana Tamrai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba okwele South Africa ukhangelelwe kwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi aseza kuphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla leZANU-PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.